Umkhuhlane lo mahlabezulu we-COVID-19 lo nxa singawunanzelelanga ngumkhuhlane ozabhidliza imphefumulo eminingi ebantwini. Yikho liyaxwayiswa ukuthi nxa abantu besenza imikhankaso bekhuluma lilalele okukhulunywayo ngoba nxa umkhakha lo omutsha usubulala abantu baza kufa abantu ngesikhathi esifanayo bebaningi kakhulu. Njoba libona amanye amazwe ethukile. Kutsho ukuthi umkhakha lo usutshintshile ngendlela ohamba ngazo suyethuse umhlaba wonke. Yikho liyacebisa ukuthi linanzelele impilo zenu lingaze lahamba khonokho sikutsho ukuthi abantu besiyahlangana bebaningi. Yikho lapho okuvuka khona ingozi embi kakhulu. Siyabonga kakhulu, silifisela impilo enhle.